Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-MDCT eyezigaba zeMatabeleland North le-South ibikwa isixexebuke ngobuningi yaya kubandla le-MDC Alliance. Kodwa ibandla le-MDCT liyakulandula lokhu.
Mina njengebandla le-MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe beqhumile ebandleni esigabeni seMatabeleland North.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki luyaphambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha emsebenzini.
Engxoxweni zemali akulanto esithe yaphumelela. Uhulumende uloke enyathele kusikhonkwane sakhe esikamtshilo mtshilo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu ilizwe lathola uzibuse.
Singathi sikhangelisise especially lapha kobulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula.
Iy'nkulungwane zabantu emadolobheni emelika atshiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-MDCT ezigaba zeMatabeleland North le-South ibikwa isixexebuke ngobuningi yaya kubandla le-MDC Alliance. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMatabeleland South umnumzana Wachis Banda ubikwa eseye kubandla le-MDC Alliance njalo ubonakale emahofisini aleli bandla eGwanda izolo. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi inkokheli yebandla le-MDCT esigabeni seMatabeleland phose yonke isixexebukile njalo ikhangelelwe ukwamukelwa ngeviki ezayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ulandule limbiko.
Mina njengebandla le-MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe beqhumile ebandleni esigabeni seMatabeleland North. Kodwa esithanda ukuthi uZulu akunanzelele ukuthi kupolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla. Kanti njalo-ke lathi sihlala sivulile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla lokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo. Okuqakathekileyo njengakathesi njengebandla le-MDCT yikuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla, okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba uPresident uTswangirai. Lizananzele ukuthi u-2014 lapho esacina kwenza khona i-Congress sokukhatshana kakhulu. Ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi. Kodwa-ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe. Sigcwalisisile eHarare, sagcwalisisa eMaswingo. Umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale laseMatabeleland North Province. Esithemba ukuthi nxa lokho sokwenzakele indaba eziningi esizizwayo lezi ezivela eMatabeleland North yokuthi abantu baphumile ebandleni kuyizinto ezizabe zingasekho ngoba kathesi kuyenziwa nje ukuthi ubukhokheli abuqinanga ngoba kudala kwacina ukuqiniswa lezo ngatsha njalo kudala ubukhokheli bacina ukuthi bufike eMatabeleland North ngenxa ukuthi besuku sigaba se COVID-19 esingavumeli ukuthi sibambane sixhumane njengabantu.
Lona ibandla lenu lilawo yini amalunga abuya evela kwamanye amabandla, njalo ungasela ukuthi njengoba isikhathi sokhetho seseduze, kuyini elikwenzayo njengebandla?
Sina njengebandla le-MDCT siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla, kodwa asiyonto esiyenza ngeqholo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sikhawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla. Siyayamukela thina abantu ngokuthula bangene lapha abakwanisa ukuthi bangene khona basebenze lapha lamakhono okusebenza khona. Njalo sesiqalisile ukuzilungiselela, sizilungiselela ukhetho olama by-elections olungaba khona, kanti lokhetho olukhulu oluka 2023 sibonile ke ngempela viki yona ledlulileyo, abasha bekhokhelwa nguYvonne Msarurwa uChalimani wabo benze omuhle njalo omkhulu umhlangano eGordon Sethu iMorgan Richard Tsvangirai House eyaziwa njalo ngabaningi ngokuthi iHarvest House. Kanti omama bebekhankasa ne-International Women's Day betshengisela ukubana iparty iyaphila. Ibandla le-MDCT liqinile khathesi okumele ukuthi abantu abakhuluma iqiniso abangafuna ukukhuluma ngento ezenzakalayo baza kunanzelela ukuthi ibandla leli liyaqina. Hayi, labo ababona engathi libuyele emuva kutsho ukuthi bafanana labantu abadonsa ingubo sokusile bethi ngoba sekubona kumnyama becabanga ukuthi kusasebusuku.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe, sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engamashumi amane lanye, 41 lathola uzibuse. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa okwamalanga amabili kuphela ngeviki luya phambili, lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ubaxotha emsebenzini. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema utshele iphephandaba le-Herald izolo ukuthi uhulumende setshele abaphathi izikolo ukuthi balobe amagama ababalisi abayabe bengekho emsebenzini ngelanga ngelanga. Uthi lokhu kuzaveza sobala labo abangasebenziyo ukuze bathathelwe amanyathelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana utshele iStudio 7 utshele untungamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kungelani lokwethuselwa nguMathema.
Indaba yokuyethuselwa leyi mina kimi angethu isibili, kodwa intshengisela ukuthi kushuthi sebezwile sibili, sebekunanzelele, sebekubonile ukuthi othisha babuya emsebenzini amalanga amabili kuphela, i-Monday le-Tuesday. Ungabona sebethusela, sebeyibona i-effect, sebebona impumelo ukuthi abantu laba kusho ukuthi ba-serious ngento yabo. Thina sithi asethuki and siza continue lokhu esihamba i-Monday Tuesday kuphela emsebenzini kuze kube khona ukuvumelwana, size saziswe thina ukuthi hayi sebeze bakubona ukuthi imali le abasinika yona ayenelisi, sehluleka kunje ukuthi sibhadalele abayethu abantwana bethu, abantwana esibazalayo, ukuthi sibabhadalele imali yokuthi bahambe bayifunda. Nxa lo mntwana khona ose-university khulumi ngama fees akhona okakhathesi compared to AMI salary. Uphinda kusizwise ubuhlungu kakhulu singababalizi ukuthi thina abanye bethu aba-underlayo i-government ezabe imali ezichakho nayo ziningi kakhulu ukudlule zethu thina ababalisi, abantu abaphuma ezandleni zethu. Wakhanya bona babe eyabe phenxa ikhona abajabula ngobuningi.
Uhulumende lithe likhulumisana laye kusikhatshana esedluleyo wathi ule 75% kuphela angalengezelela ngayo iholo. Kodwa lina elithe incane kakhulu leyo mali. Igathesi njengoba uhulumende esithi kalayo alikachedi yini kumali elikhangelela ukuyiholiswa.
Now we are saying give us $520 or equivalent a bank rate. Then you'll see us going back to work every day.
Hello again, ngonkosikazi nokuthula Hlabangana wenhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Untungamile uphinde njalo waxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende ulokhu enyathele kusikhonkwane sakhe esika ngithilo ngithilo ukuthi lokho aza kupha yiko akukhuphayo. Ikhuluma nje ababalisi baphiwe imadlanyana yakhona leyo ukuthi 25% ngaye nale iviki elidluleyo osokuyikuthi ke ababalisi sebekhangelele ukuthi yiyo imali abazalivele bayihole. Kodwa phela kasikhangele ukuthi ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi zonke banelise lokusuthisa izimuli zabo ngendlela efaneleyo. Lokhu kuletha ukukhonona okukhulu okutshengisela ukuthi ingxabano le ekhona kathesi ayizukuphela masinya. Nanku lokuxoxisana lohulumende ungani yivela kancinci.
Njengoba uhulumende eqina ngokuthi ababalisi abangayi emsebenzini baza banjelwa iholo okuyini elizakwenza akhona yini amanyathelo elikhangelela ukuwathatha.
Esesikukhangeli kathesi ke ukuthi yena-ke uhulumende ukhanye ngathi ababalisi ubaphatha ngesandla senxele. Kanti ke ezinye izisebenzi zikahulumende singathi sikhangele zona ezikhona lapha emahofisini ziyaphatheleka ngoba nanku uyazincedisa nge-transport azinike imali engathi chiphile ye-transport. Uthi-ke ababalisi bona batshone ezikhwameni zabo kube sekubasinda ukuthi baye emsebenzini. Kanti ke bonke beyizisebenzi zikahulumende. Ngenye indlela-ke ufanele ukuthi uhulumende ahlale phansi lababalisi axoxisane nabo abakhangele ngelinye elihlo hatshi lokho okwenzakala kathesi ngoba igama likangitshilo ngitshilo kalincedi endaweni ezinjengale. Esesikukhangeleke ukuthi ke udaba lolu luqhubeka lusiya phambili lumemetheka asazi ke ukuthi kuyozala nkomono. Okwamanje siza kuzwa-ke ukuthi ababalisi uliviki bona baza kuphatha njani. Nangukukhona ukwethuselana osokuphuma lapho ukuthi ma ungekho emsebenzini siza kudla imali, ma ungekho njalo emsebenzini uzenzela umathanda ufundisa ngaphandle siza kugweba. Okutshengisela ukuthi laye uhulumende usekuhlomile ke kanti-ke lababalisi labo bazimisele sizabona ukuthi kuyaphetha kusiya ngabhulasha.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-2021. Ilizwe leZimbabwe lenelise iminyaka engamachumi amanelanye 41 years ngesonto. Sixoxele siphathamandla saleli bandla koBulawayo unkosazana Sithabile Mlilo.
Sikhangele indaba yokuzibusa lapha eZimbabwe kodwa kungela nkululeko. Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula. KoBulawayo singakhangela kudala kwakuthiwa kontuthu ziyathunqa ngoba amafactory ayesebenza kuhle konke kuhamba kahle. Kodwa kathesi singakhangela akusela wona amafactory alokhu ephumisa leyo ntuthu sekuphonguba nje liganga elingelalutho. Singakhangela njalo ukuthi khona kudala uBulawayo wayewaziwa ngokuthi khona amastradini eBulawayo ayehlala ehlanzekile. Kodwa kathesi singakhangela umuntu wonke usestradeni especially thina omama sebesikhona istradeni ngoba asila lutho lokunika abantwana asila wudla ukuthi singanika izimuli zethu. So sigcina sihamba estrateni lathi sisiyathengisa amatamatisi, sisiyathengisa okuchiyeneyo esabe sikwanisa ukuthi sithengise, sithengisele abantu. So singakhangela sibili ukuthi uzibuse siyabonga laba abahamba bayasilwela ukuthi uzibuse eze ebuye lapha eZimbabwe ngo-1980. Kodwa uzibuse lo ungafuna ukuthi umkhangelisise kala nkululeko alayo akula freedom lingafuna ukuthi likhangelisise especially kulabo abaye bephikisana le lohulumende lo okhona kathesi.
Manje njengebandla lina lithini nxa likhangele uhulumende okhona kathesi, uyafana yini lalo kade khona ngesikhathi esedluleyo?
Uzabona ukuthi khona uhulumende lo ozithi Second Republic, hayi bantu, uhulumende lo uWestern uhulumende waye ukhona ekuqaliseni. Singakhangela kumnyaka lo ophelileyo, sizakhangela ukuthi amalunga amaningi awe MDC Alliance ayevotelwe under i-ticket le MDC Alliance, abanye baphumiswa phakathi kwe-parliament, abanye baphunyiswa phakathi kwe-council ngendaba yokuthi uhulumende lo ulwisana lokhuzeni lenkokheli eze-MDC Alliance. Elungakhangelisisa futhi kobulawayo lapha kwaba lokuthunjwa kwama-youth akhokhela i-MDC Alliance, bashaywa abantwana. Ungafuna ukuthi ukhangelisise. So singathi khona uzibuse uzibuse wabuya, kodwa inkululeko sibili hayi asinayo. Silokhu sisayidinga ukuthi singakhululeka kanjani, kungaba njani le nkululeko lapha eZimbabwe, ngoba uzibuse ukhona sibili, waba khona uzibuse, but ukukhululeka kwabantu akukho. Abantu even behamba ezitradini yababona nje, ubona ubuso babo ukuthi abantu abathabanga. Omama bayabe lokhu betshitsha, omama bethengisa, bethengisa lokhu, bethengisa lokhwana ngokufuna ukuthi begcine izimuli zabo. So hayi ina ngaleli sibili ele independence sabe sifuna ukuthi sibili lathi silithokozelele, kodwa sizwa sisesaba, sizwa silokuzonda esebe silakho ukuthi uzibuse ukhona, kodwa uzibuse lo kala kunkululeko at the end of the day.
Unkosazana Sithabile Mlilo isiphathamandla sebandla le MDC Alliance esigabeni sakobulawayo, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo, kodwa lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi labathelele igciwane leli ngabesigaba seMathabeleland South abalikhulu lanye 101. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lithi amapholisa abophe abantu ababili kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo ababili abaleminyaka eyisikhombisa. Leli phephandaba lithi amapholisa afumane ikhuba lamalembu alegazi emzini wabasolwa laba ababotshiweyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba amapholisa ogatsha lwe-ZAC asebophe umgcini-ngcebo wekhansili yeKaripa uSaratiere Chitene lokhansila kaWard 5 uTendai Mabondera besetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi selibingelela ku-Studio 7, ngabe linjani? Hayi inkinga nje ukuthi liyabala amanye amalokuzeni ama-voice calls, but amanye aliwabali, angazi inkinga likhetha njani. Kodwa-ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngumhathisani Maphosa kaFosi Manuka Ward 1 case. Into engifuna ukuyibuza ukuthi kanti vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi-ke le vaccine le ezileyo iqondile yini? yini nokuthanda ubecazisele nje befundise kahle kahle bezwisise ngayo into okuzenileyo ukuthi ke ivasenile ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengokubona abantu besihlele emuva nje sithola lokhu nalokhu okwenza singazisisa ukuthi kanti okwenza kungacaci nokuthanda befundise kahle kahle ngalo ivaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiyithole ekupheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because siyabe usenza kahle, but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngana busy, abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapolisa lo, umsebenzi wamapolisa lo ukuthi ngana mapolisa busy agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shi kwezembuso azingane sokungamasotsha. Asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasotsha, asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina besesihloneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu, kuzaphela lokho okuyinto kwenu elikwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo, ingungu ayizo zikhala kakhulu isizadabuka.
Sanibonani, sanibonani bantu bakastudio 7, sanibonani bantu. Ye, hayi siyabonga, siyabonga ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawule into esingazithandiyo bani. Ye, besicela ukuthi cele impela ngempela ngempela MDC bantu, MDC bakithi ayisiphathele ilizwe bantu. Mhlawumbe lathi singathi sithole ukuphila bakithi, sisegangeni, sisegangeni Nkosi yami. Sicela ukuthi siphathele ilizwe bakithi, abazame indlela zonke bantu. Amakhehla ayathi ukuphuma ukuphumela phansi kancane ethi ukuphumula. Hayi siyabonga, siyabonga, siyabonga
salubonani basakazi bami abahle, ninjani ngezindawo ngezindawo. Hayi thina siyaphila, siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala, siyazizwa izindaba lezi ezenzakala ekhaya. Amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso, abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa ukuthi ngana yenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu labo besishoneni, but kwesinye isikhathi abanye abantu abakwazi ukubusa simo. Le nto lesi out of order, please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba. Bezama ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani. Ayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali. Ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona eka bayakhona. This is wrong man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, izilungisa buswa nje lishona. Kuzoba nzima ukuthi kube right.
Siyathokoza, siyajabula kakhulu ngomsebenzi eliwuqhubayo madoda. Ye, mina igama lami uStanley Moyo, ngiselwagwelo baba. Hayi, ngokuwo kokukhululeka baba, lokhu esingakubiza ngesiNgisi sithi independence. Hayi, asikakuthondi baba, asikakuthondi ngoba ilizwe ligcwele i-corruption. Ilizwe imigwaqo kayihambeki, izimota zihamba nzima ngamagodigodi. Konke lokho kakulungiswa baba, akulungiswa. Sibona kuqinwa ukulungiswa ezinye
kwezinto ezihlukumeza abantu kodwa kuthi kuyalungiswa baba angazi ukuthi empilweni asiboni ngaso linye kodwa sithola amagapha avuzayo baba ngikhuluma kanje ngivakatshele kwesinye isigaba saseJobi izolo besokuntambama bengahambi nje lami ngokuhle kodwa sithe sesifika lapho ebesisiya khona sachayisana nabomthetho amapholisa behamba ngemota yabo basimisa amapholisa nabasihlukumeza basimisa basisabuzwa izithupha sesikhutshiswa izithupha kahle kahle bekulesinye isihloko sami ebengisithole lapho ebekumele siyeyitshengisa lapho ebesiya khona besilibele isithupha sesifuqwa sesifuqela emoteni sekuthiwa asingene emoteni ngamangalo ukuthi pho yikukukhululeka khona lokhu uluselizweni lakho uyethwaliswa amagapha avuzayo njalo udlisa imbuya ngoludi betakiwe hayi lo mthetho awusekho baba bedaka ungabungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini iqiniso elihle ubungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini vele soko hayi vele sele senzela umathanda akusasetyezwa ngendlela esasiyazi yikho sicina sisithi thina ihulumende kasibithi yayingcono
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp sithanda ukulazisa ukuthi silodubo ngencingo zethu kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika inkulungwane zabantu emadolobheni atshiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Ukuthethwa kwecala lepholisa leli uDerek Chauvin owabulala onsundu uGeorge Floyd lugqitshwe izolo lasala ezandleni zabalithumi lambili abathiwa ngamajurors ukuthi bakhangele ukuthi engaphiwa isinqumo sokuba kulecala na kumbe umsulwa. Abamela uChauvin bazame ukuthi batshengisele umthethwandaba ukuthi uChauvin wayezenzela nje umsebenzi wakhe kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uFloyd wasesifa ngoba wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Twala Jackson obelandela ukuthoniswa kwecala leli.
Msakazi Chris kuningi esikubonileyo lapha inxa kuthethe icala lokubulawa kuka mnumzana uGeorge Floyd ebulawa umnumzana uDerek Chauvin engibona kakhulu lapha ukuthi ubandlululo lolu esibandlulana khona ngesikhumba ukuthi lo muntu omnyama lo ngumngisi luyavikelwa lukhona sibili njalo bayazama zonke indlela ukuthi lanxa kubonakala sobala ukuthi hayi umuntu lo wenze leli cala kumbe uphathe omunye kabi kubonakala ukuthi uyamzonda ngokuthi ibala lakhe linjani kuyazicacela laphana ukuthi hayi inzondo bazama ikhona njalo bazama ukuyifihla bazama ukuza lezinye izizathu ezokuthi kungabe kuyini okwaba yintelela yesenzakalo esibe kangaka esaze sathatha impilo yomunye ngibona ngathi futhi laba abamlwelayo amagqwetha kaba alwela uDerek Chauvin abazama ukumvikela laphana ngokubona kwami i-information ekhona kumbe ngathi nje osokuveziwe ngokufa kwakhe laphana kunzima ukuthi ulwela umuntu uvike ukuthi ngabe uChauvin wawubulala umnumzana uFloyd
kodwa bona abamele umnumzana Chauvin bethule ubufakazi bokuthi umnumzana Floyd wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Ubona ungani kusebenzile yini indlela abazame ukuthi bavikele ngaye uChauvin abameli bakhe?
Indaba yokuthi umnumzana Floyd wayelezidakamizwa emzimbeni ikho mhlawumbe ongabe wathatha umphefumulo wakho lokho kangikubona ukuthi liqiniso njalo akusonitelela ukufa kwakhe. Singakhuluma iqiniso abantu sonke sinje siyaphila kikhona imikhuhlane esilayo zikhona izimo esilazo ezimbi emzimbeni ezingathi ngesilungu ngathi phecelezi they threaten just our general health. Ngakho ngeke ngithi umuntu nxa esechayiwe imota wasuka wadlula emhlabeni bese ngithi hayi ube vele le cancer emhlabeni wela ku cancer yakhe ithelele ukuthi ahambe lapha na hayi lapha na ngibona ngathi behlulekile sibili
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo inkokheli yebandla le-MDCT ezigaba zeMathebelele North le-South ibikwa isixoxebuka ngobuningi isiya kubandla le-MDC Alliance ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili nje kuphela ngeviki luya phambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha umsebenzi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu.